lapho into engasoze ngikwanisa ukuthi ngikuphendule khona ngoba la elishini lakhe angikwazi ukuhamba njani. Lami ngapha lami ngabe ngikhonkesa ngisiya phambili ngenxa yokuthi thina iphathethi azange sitele lutho kwaphenga ukuthiwa ngena nomagugu. La I think layo lapho abatshelwa khona ngathiwa ukuthi i-elderly ingena. So akula comment engingayifaka khona lapho.
Kodwa umimbiki besithi kwaba lama primary elections wanqoba umnumzana Ndlovu.
Of course kwaba khona but into yaba khona i-primary election ayizange ibe free so.
Ibandla lakho alizange likulobele incwadi lisithi phuma ebandleni.
Hayi angizange ngirisive incwadi. Akula ncwadi mina engayilotshelwayo. Ngaphonga ubhala mina i-appeal kubandla lethu.
Zona inhlelo ozithembisa abantu be-Country Park yiziphi?
Kuzinhlelo lezo ebantwini uzakhamuzi ze-Country Park. Ngibathembisa ukuthi nxa mina ngingangena njengangikhetha ukuthi ngibe ngukhansila ngizabayenzela izidingo zabo ukuthi ngibahambisele izidingo zabo abaziselayo kumathembazi and then ngizakwanisa ngizayenza ukuthi kube nezikolo yo kuba kungela ama-primary ama-secondary schools abantwana bahambela ama-schools lawo and then sile kuyi-satellite clinica kwethu lokho kungagwani indawo ongagwani bantu I think ngizakwanisa ukuthi lami ngibe lezakhamizi ngikhulume lezakhamizi ukuthi bakithi asizameni ukuthi sibumbe i-Country Park yethu ngihlale labo phansi sikwanisa ukuthi sizame ukuthi sidinge kensha lokuthi sizayakha njani iklinika njengoba siyakwazi akulamali. Kwami umkhankaso lapho engihamba khona ebantwini ngikhuluma layo izakhamizi ngizincenga ngicela amavoti ngibona ingani ayizokuthenjiswa okungani kuphezulu. Njalo mina abantu bayangithembisa ukuthi bazangivotela njalo mina ngikwami ngiyazivolela ukuthi hhayi sengqokile.